iqiniso ukuthi umanyano yoncedisayo. Abantu bangaze babe ndawonye, basebenze ndawonye, kuyabanika amandla. Kuyabanika lokuthi nxa bekhulumisana lama-service providers, bekhulumisana lohulumende, kube lula ukuthi bazwakane. Njalo engxenye okwedlula bona bokumanyano, kwesikhathi lamanje singathi thina eke ngedorobho libe le-residence association ethile, but ilikuqakathekile ukuthi kulama-common issues amanye abe sedlula ama-local level, hayi ku-national issues. So kuba kuthi ukuthi atleast kungaba le bhodi futhi kulama-residence association afika abambane, kube le bhodi at-national level, i-committee yabi isi-coordinate ama-activities. Lanxa kungathi ama-residence association ngamadorobho, amadorobho asayelokhu ezimele, kodwa abe-coordinated la ngokunye okuncedisayo ukuthi issues kuyi-national issues bazibambisane.
Inhlanganiso lezi zingahlangana emadolobheni achiyeneyo kube inhlanganiso eyodwa.
Well, nxa kuvuma kuhle ngoba okuhlanganisa abantu ukuthi abantu bavumelane, babone ukuthi injongo yabo ingani, ngoba kwesikhathi okwehlukanisa abantu ukuthi abanye abantu bathi bekhona phana, bagcina ungathi bayalahleka kulezi zifiso zezakhamizi. Kodwa nxa sonke sibili singathi sikubana sithathe izakhamizi, futhi nxa kulama-issues sizibambe, singazami ukwesaba ubani ukuthi abise ubani. Lokho kungasincedisa ukuthi njengabantu, njengezakhamizi sibambane, sifeze sikufezayo. Kodwa ihluphe sibalalo ukuthi kwesinye isikhathi inhlanganiso yezakhamizi bakhona ezinye sithi nxa kukhulume omunye umuntu engxenye yokuhlangothi oluthile kwahulumende kumbe ku-politics, abasafuni ukuthi baphendule, sebethile yabo engaliqondile. Ama-issues nga-issue wrong kumbe kunye ngumuntu omthandayo, siyasisa abantu sikhuluma i-voice one siyikhondele. Yikho kuphela okungancedisa izakhamizi.
Sesikhangela khona koBulawayo kule zinye inhlanganiso ezifana laboBhura, liyake lisebenze ndawonye na kumbe hayi imbono yini ehlukene?
Imbono yethu siyeni ikakhulu naleBhura singahambelana, kodwa sibilela lapho esehlukana khona labo kusegcekeni. IBhura yona ikhuluma nge-red pair, thina sithi wonke umuntu i-resident lo yiloja ongelandlu, ngoba thina ethi inkulumo sithi nxa ngilojile ngiyabhadala irenti kulendlu direct yabhadala ku-council. So uhluko luba khona in terms of service delivery, lanxa ngililoja iyangafektha. So kulapho esatshiyana khona leBhura, wabona iBhura ithi yona ifuna ukukhuluma ngomuntu oyi-red pair kumbolendlu, kodwa thina sithi lo ngelandlu. Size sehle futhi siyela kuma-youth, ama-youth lawo siyakukhola ukuthi in terms of service delivery bakhangela ukuthi bancediseke, bakhangela ukuthi u-council abenzele ama-facilities ngathi nama-recreational centers ahambelana labo, kube le ndawo zokuthi badlalele. So-ke thina sibutha wonke, yikho engathi laba satshiyana khona leBhura, lanxa kokunye kuyizinto singabe singenelayo.